siyalambulela kwezithathelane labesifazana yilami usithandekile Mhlanga namuhla sixoxa nonkosazana Sethulo Ndebele umgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubanjale MDC esigabeni seMathebeleland North usichasisela okwenziwa lugatsha lwakhe ukuphathisa abesifazana labantwana
esikhathini esiningi uzathola ukuthi uhlupho lokuthi sithole ama-birth certificate luba nzima and okwenza lube nzima yikuthi lubangelwa yikuthi abafowethu nabantwabethu nabazukulu abaningi ngabantu ababe besebenzela ikakhulu eGoli besebeletha abantwana ngapha ekhaya futhi abantu abanjengabogogo ukuthi basukumeke bakulungisele ukuthi bethole zona ezizinto ezinjengama-birth record kuba nzima kakhulu ukuthi bakwenelise bona labo ogogo ababe sebethiyelwe abantwana so zathola ukuthi umntwana uyakhula silabanye bezebefika grade 7 abanye bezebefika ebangeni lokuya esecondary bengalama-birth certificate siqalisile kwezinye indawo inhlelo zokuthi sizame ukuthi siphathisane labo sicele ukuthi osebhuku bebabhalele izincwadi kube labafakazi ukwenzela ukuthi bona babantwana benelise ukuthi bethole ama-birth certificate abo
liyenelise ukuthi lithole yini lezi ncwadi
xa sokuthe kwaba lobufakazi sazama ukuthi sihlanganisane labo sebhuku kwaba lobufakazi obugcweleyo bomama babantwana esikhathini esiningi siyasithola ukuthi kuyasincedisa kakhulu sincediseke njalo kunceda kakhulu kuba lula ikakhulu nxa kulalaba ama-mobile registrations kulabana kasitholi kakhulu ubunzima kodwa nxa sisuka sisiye ema-ofisini ngoba kugcina kusiba lezinye izinto ezinjengezimali eziyabe zi-involve ukuthi bancedisane njengabomama thina siyenelise ukuthi sihlanganise sibe sesisiba lelanga lokuthi singaxoxana esigabeni esithize sibe sesibuthana-ke sesihamba khona ngale siyewalungisa lawo ma-birth certificate kodwa so far uhlelo lolu asikabi lama-challenges amakhulu lapho sesihambe khona ngoba labo sebhuku bayaphathisana lathi kuhle
lincedisa abebandla le-MDC kuphela kumbe ingqengo bani
hhayi siyancedisana awumama besigaba nxa sesifika kulelo hlopho kuba lohlelo lokuthi esigabeni esinje sifuna ukuthi sibe lohlelo olunje asize sakhangela ukuthi ingowaliphi ibandla siyasithatha nje abalenhlupho zona lezo zokuthi abantwana bayethola iincwadi zabo zokuzalwa ukuze benelise ukuthi behambele esikoleni
ezindlini-ke umnotho welizwe uphethe njani omama khona ngapha
umnotho welizwe uvele uyasihlukumeza sonke thina sisemhlukulweni kakhulu emhlukulweni wemakhaya sihlukuluzekile kakhulu ngoba uzathola ukuthi ngitsho lezibhedlela kakula mithi imithi siyayiswela uthole ukuthi nxa usecholotho sokumele uriseye echolotho emafamasi khathesi emafamasi ukuthi uyefika le mali zakhona uyabe uvele lingelazo ngenxa yokuthi iningi lethu sihlezi emakhaya le masimini asitholanga lutho ukuthi abantu benelise ukuthi lobo uzathengisa ibhakede lomuvu ukuze uthole imali yokuthi uyethenga amaphilisi susithi ungahamba kuphela emakliniki into esihlangana layo yikuthi uyabhalelwa ukuthi hhayi hambe odinga i-paracet lolu kuluhlupho olukhulu kakhulu ngenxa yokuthi khona nxa isibhedlela singafela mithi sokumele uyedingela kumbe uyedingelwa ngumuntu osedolobheni kuba nzima kakhulu
khona yini uncedo abantu abalutholayo
kulezi nsuku kungani kuthule uhlelo esesilubona yilona lolu esesilubona khathesi nge-vote buying osolusiza elupane emaklinikhi elupane ilupane east lapho kuzabe kule by-election khona yikho esesibona sokuthiwa kulamaphilisi azalethwa emaklinikhi ezoncedisa abantu ngemva kokutsha kwesibhedlela i-St Luke so asingeke sitsho ukuthi kuluncedo esingathi sesilubambile ukuthi sesiloncedo ngoba lolu siyalubona ukuthi luhlelo lokuzosetshenziswa okucela amavoti ebantwini so asikaboni lutho izinhlanganiso lezi lazo ezizimele zodwa okwakhathesi lazo asiboni kakhulu lapha eziphathisa khona njengoba i-province inkulu lokhu lathi sisabhodabhoda sihamba sikhangela ukuthi kambe omama ngezigaba ngezigaba inhlupho zakhona zingabe zithiyane njani
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Sethulo Ndebele umgcini sihlalo wogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC eMathebeleland North sixoxelaye esitsholotsho asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo yizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.